kulusizi ukubana iCovid isi abuse isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo. Ungakhangela bona bahlezi belemhlangano kathesi laloba bebesithi bayizile i-lockdown. Uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lo evela ngaphandle kwelizwe kube lama thousand amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa amaparty activities iCovid kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa. So yindlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything, indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything. So bese kusetshenziswa into yeCovid.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yiCovid-19 ezikolo asehlile, njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU. Singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini?
EZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaphandle yibona laba abantu. Akukho esingathi kuphethwe kuhle, abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo. Ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo, kuyini abakwenzayo, okuthi abangazitshaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenzayo. Inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adodwayo abantu besifa. Ungababuza ukuthi uma ungathi wasibili sisevie wathi contingency measures elilawo elingawenza ukuthi livikele umkhuhlane akulalutho. So abame ukuzithaya isifuba, inkosi yesikhokhelele lamalinda asincedayo not uhulumende.
Kuyini ke okufanele uhulumende akwenze?
Uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene lalokho akwenzayo. Ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela iCovid akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu observe ama-COVID protocol. Hayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuyo vela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana laye. Ikithingi nango Emerson sese-Ekirethi uhlangana lo jiji lwabantu. Kame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi sivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.